Into engayaziyo sibili lapha ukuthi kati yena umongameli uTrump ujaheni sibili ukuphuma esibhedlela engakasili umkhuhlane lo weCovid ungakapheli emzimbeni wakhe. Hantu uyabona ukuthi uTrump ufuna ukuthi azenzise ngokuthi igciwane leli eleCovid-19 alidelele mnumzana Nkomo. And into ayijahileyo uTrump nje into eyodwa kuphela ukuthi uyabona i-election yalapha eMelika iyabe ikhona next month. So ngumuntu nje osejahe ukuthi abuye ezokhankasa njengoba waperforma kubi laphana ku-debate loBiden and usemuva futhi kukaBiden. So into zimomothele kakhulu. Enye into futhi ukuthi ujahe ukuthi azobona iprocessi kajustice lo uBarrett ofuna ukuthi khona amfake ngesiphangiphangi before ama-elections. Uyabona yinto ayijahileyo kuphela uTrump.
Kodwa uthi uqinile njalo uzizwa elamandla ayelawo kuminyaka engamashumi amabili edluleyo.
Umongameli uTrump kasisukele lapha ngokuthi yena sezitshaya oqinileyo saka okuvela ngapi. Mina ngazi abantu ababele coronavirus balala Nkomo for over a month, almost 2 months, abanye lokhu ebelele ama-joints ebuhlungu bengelama-tasty vele uyazi besehluka khona lokuphefumula. So uTrump yena kasitshele phela umuthi lo ekade bemphawona kathesi ukuthi nxa kuyikuthi umuthi lo phela okuthi khwatshu khwatshu umzimba wakho suthe khwatshu within just a few days, indaba engasiniki sonke umhlaba wonke phela uphiwo lowo muthi kade uphiwe umongameli uTrump. Uyabona ngamanga kuphela ukuthi uTrump uthi sezenza umuntu oqinileyo lapho ukuthi ufuna ukuthi ezokhankasa kuphela into ayifunayo kuphela, ngoba uyabona ukuthi uBiden semthwalise nzima lapha and uyaluza. Uyabona lokuthi afake ujustice wakhe lo mfunayo wamangamanga, yiyo into kuphela into ayifunayo uTrump. Uyabona so uzakhankasa thini yena ebephakathi kwabantu lokhele COVID-19 leyo, because phela umthetho we-CDC uthi khona kumele uquarantine sibili nxa usanda kusila after 14, uhlale sibili 14 days. Uyabona so kasisukele lapha amangaka.
Ukhona singambona yini eqalisa ukwenza imihlangano yokukhankasa kumbe siza ubona ehlala mbijana aze aphole?
Khona ngomthetho we-COVID sibili mnumzana Nkomo, umongameli uTrump kakumelanga ukuthi khona ethe phuma esibhedlela ebe seqalisa ukuthi akhankase esenza ama-rally akhe la abantu abaningi. Uyabona ngoba umthetho wona vele kumele ukuthi azame ukuthi azikhwarantine sibili for at least 14 days, njengakhona okhe sikubona nje abantu bonke nxa betravela besiya emazweni kumbe bengena kumbe bephuma ezibhedlela khonapha, ukuthi vele umthetho uthi kumele li-quarantine for at least 14 days. So yabo so ikwasepho ngukuphangiphangisa nje ukuthi khona aphume kwenza ukuthi 14 days zakhe lezi hle zibuye masinyane. But konoko kokuphambanisayo ngoba abantu yabona ukuthi abaningi bamkhangele ama-Americans khonapha, wona ama-Democrats lama-Republicans, ngubani ozafuna umuntu olegciwane le-COVID ekwazi ukuthi upresident ubegula nje kathesi efuna ukuthi asondele laye? Yiproblem ekhona khonapho mnumzana Nkomo.